Izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mshakazo mwose wala mugela emoye ningenja bulo ngolesi sana mshaka 3 kumabasa 2020 mtunga milinko ma enda beni zekseni la mwosa
mwuzi matutelu kuti amafika zona lao eswa kilo yuwa kumbenika isiyo
inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwele lafika kusishiyagalolunye.
Angiboni iZimbabwe ithola $2.2 billion kalula, ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma-western countries.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange $2.2 billion eyokusebenzisa kuhlelo zokulwisana lendlala kanye le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba isishiyagalolunye. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi kulowesilisa oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amahlanu ohlala eHarare obanjwele umkhuhlane izolo ngemva kokwethekelela kwelebhilitane. Umuntu lo uphenduke eZimbabwe mhlaka 21 ngenyanga edluleyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amahlanu 53,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Uhulumende uthi elizweni lonke bedlula kancane amakhulu amathathu abantu asebehlolwele umkhuhlane. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi abathi uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu ngoba kungenzeka ukuthi banengi abantu abalawo lomkhuhlane bengakwazi abaqhubeka bewuthelela abanye. Uhlelo lokuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus lona lukhanya lungahambi kuhle ngoba abantu abanengi betshona beminyezelana kundwendwe zokudinga impuphu. Lokho kubangele ukubotshwa kwabantu abaphose bafike amakhulu amahlanu 485 endaweni zelizwe ezijiyeneyo izolo. Kobulawayo khona ababotshiweyo bebegcinwe eCentral Police Station beminyene okwenza kube lula kakhulu ukuthi bathelelane lomkhuhlane. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kunzima okwenzakalayo elizweni especially ngento ze-testing, akucaci kahle ukuthi sinemtshina eneleyo yini, njalo yabona into yangkhona ingani ayisiyo yoku-address i-problem but ngani se-military campaign lanothi into zonke zenzakala nsitha. So kunzima to tell ukuthi ama-figures wona lawo eswatshelwayo yiwo kumbeni kayisiyo, njalo ungakhangela into le ithe ivele ilizwe lethu vele lilohlupho lobuyanga, abantu batshona begcwele indawo zonke bedinga ukudla. Osokudanisa kathesi ukuthi abantu balanele ukudla, qede lapho abantu babotshwa begcwaliswa esentrali. So yabusituva uvikela abantu ukuthi bengabi sedorobheni lapho bebalutshwana, ubususiyabacrowd esentrali, uthatha abantu abavele endaweni ezitshiyeneyo iye bagcwalisa one ndawo, nokuthi udinga indlela yokuthi uyenze ukuthi bengabi sedorobheni. So mbona ngazathi yonke into eyenzakalayo eyokutesta nokuthi abantu vele bengavuthani iba nzima, ngoba abantu uma sebefuna impuphu belambile kunzima ukuthi ungathi kwangkona kabasoze benjani besondelelane. Lokhuyana kokuthi kwangkona i-social distance, yebo yes, kodwa ku-right emuntwini ongalambanga. Emuntwini olambileyo odubekayo njengalabo abavele emalokitshini obviously abafani labantu abavele emayadini umuntu emalokitshini vele lokuthi i-social distance leyisebenza njani it takes long ngoba even ama ministers kahulumeni kwathetha isikhathi eside ukuthi bezwisise ukuthini i-corona it's really
abantu ungathi bayayizwisisa yini ingozi yalomkhuhlane lokuqakatheka kokuzivikela
bona ngazathi ngoba kusebe sikudenial as a nation lama citizens aloke ekudenial amanye so it will take long ukuthi abantu bethatheni ama precautionary measures ona la ngabe sesenziwa njalo angazange abekwa ngendlela eyenza umuntu ezwisisa ukuthi kusiza yena but abekwa ngendlela engani kuyethuselwana so mbona ngazathi into yethu yonke kayizange yabanjwa ngendlela eyiyo
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekobulawayo. Imbiko yokukhwela kwenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe iza ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esesungule uhlelo lokucela imali engange 2.2 billion US dollars eqondane lokulwisana lendlala i-coronavirus kanye lokuvuselela inhlelo zempilakahle. Sebuze ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera ukuthi ubona itholakala na limali.
Angiboni iZimbabwe ithola i 2.2 billion dollars kalula ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma western countries siyakwazi ukuthi ubuhlobo bethu lamazwe lawa ama western countries at best singathi bunzima ubuhlobo bangkhona nxa sikhangele njalo sizabona ukuthi iZimbabwe ilembali eyongasebenzisa imali ngendlela ababe khulumile ukuthi imali izasebenza kanje so ngibona njengani kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ithole imali enjengange 2.2 billion okunye nje ukuthi amazwe esikhangele lothe bangasinika imali leyo labo basenkingeni kathesi basebunzimeni obokulwisana le coronavirus lay so kathesi amazwe amanengi singathi ngesikhiwa they are looking inward bakhangele lothe bancedise abantu babo bengakancedisa abanye so yiyo iproblem esilayo kathesi yiyo iproblem ezahlangana lesicelo seZimbabwe
abantu abanengi bayakhala ikakhulu abazisebenzayo bathi kabasela ndlela zokuziphilisa kanti lawo amankampani amanengi amile kasebenzi kulezi nsuku ulubona njani lolu daba
Ngokubona kwami ukuvalwa lokhu okuyi lockdown lokhu kuzachabalalisa into eziningi kakhulu nxa sikhangela ukuthi i-economy ibise badolweni i-lockdown ingakaqali abantu bahlanganele lockdown ilizwi lingakahambi lingakasabaleli elizweni jikelele i-lockdown yabuya abantu bengalungiselelanga so ama livelihoods amanengi azachabalalisa balala ngoba abantu bebengakhangelelanga ukuthi i-lockdown izabuya ngokuphangisa njalo izabuya for 21 days abantu abanenkathesi babuhlungu abanye bebethenga ama-perishables ukuthi bathengise emsikeni lanilani konke lokhu kuzabola abanye bayebekhangelela ukuthi babhadale i-rent so uzachiya abantu abanengi basebunzimeni obukhulu kakhulu i-rent funakala ngo landlord ischool fees ziyabe zifunakala njalo asikabona ukuthi uhulumende uzanceda ngani ngoba uhulumende uthe uzancedisa abantu kodwa akacaci ukuthi uzancedisa ngandlela bani so ngibona njengani uzaba nzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe
umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho sixoxela eseHarare Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zibikwa zihlala emikhukhwini kuthi ezinye zihlala ziminyene ezindlini zamafulethi izimuli ezinengi zisendlini nye lokho kutsho ukuthi kumele abantu laba bahlale njalo bengaphumi phandle njengoba lelo lizwe liphakathi kohlelo lwamaviki amathathu njengeZimbabwe olokuzama ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus ngokuthi abantu bahlale ezindlini. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabweans living in South Africa, uMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kunabantu abahlala emkhukhwini kubo Alexandra labo Dipslot okuba nzima ukuthi behlale bezivalele. Bahlala bebanenge emkhukhwini njalo kuyabe kungatshaya umoya kuhle bese bephumela ngaphandle. Yilo uhlupho ngoba bahlala bebanenge. Bese kusiba lezi ndawo ezifana lakuma Hillbrow abantu abahlala bebanengi isikhathi esinengi siyababona bephuma phandle abanye babe siya kwenza igrocery abanye babe siya emabhanga ukuthi babhadale irent. Okumele sikunanzelele ukuthi uhulumeni weSouth Africa ufake le lockdown ngesikhathi sempela inyanga iphelile. Abantu bethola izimali zabo bahambile abantu bayagcwala ema supermarket bethenga ama grocery ekuqaliseni bengalandeli lokho okubizwa ngolwasemzini okuthiwa social distance kungasondelelani eduze. Kuthe kusuka lapho indawo ezinenge emalokishini ofana leSoweto uhulumeni ubeholisa abantu imali yabo yama grants bebe sibabanengi endaweni lapho abaholela khona indawo ezinenge. Yikho esikunanzelela usenzakala eSouth Africa ngapha kwezindawo amapolisa agcine esebenzisa udlame ukuzama ukuthi axotshe abantu akade besemgwaqweni. Siyananzelela ukuthi abantu abanengi bayaziphilisa ngabantu abathengisa emgwaqweni abanye ngabaphila ngezinye indlela. Njengoba bekuyisikhathi se-month end umebabhadala ama-rent abantu bayaphuma bezama ukuthi bathole imali yokuthi babhadale irent bathenge ukudla. Abanengi futhi abasebenzi kakusebenza ema-restaurant abahola ngama-tip kabakayitholi imali yabo kabazange bahole ngoba kuvaliwe okwenza kube nzima ukuthi bakhokhe imali yabo ye-rent njalo bathenge ukudla.
Manje bakhona yini abadabuka eZimbabwe esekelikelezwa ukubana babotshiwe kumbe bathwele nzima ngomumo khona?
Okwakhathi esikasikabi lolwazi ukuthi bakhona babotshiwe kodwa esikwaziyo siyacabangela nje ukuthi bengabe khona ngoba izolo kulabantu akade bebotshwa eHebrew bedlala amakhasi bengekho ezindlini zabo ngoba umthetho lo uthi umuntu akahlale endlini yakhe. Kodwa-ke izolo kube nabantu akade bezidlalela amakhasi phandle cala bengalibone amapholisa abuya azobadobadoba eHebrew. Siyacabanga ukuthi bengabe khona bekhaya kodwa kasikezwa ukuthi bakhona yini abasekhaya sebelalo leli gcikwane.
UMnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ukhokhela inhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa, iZimbabweans living in South Africa. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kilohertz ku short wave. Ebuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kilohertz ku short wave.
Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi seliqalisile amalungiselelo omhlangano walo omkhulu owe-Extraordinary Congress okukhetha umkhokheli walo kulandela isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court esokuthi umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kathathanga intambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai. Kodwa abebandla likaChamisa bathi uMakhuphe labanye bakhe bayazikhohlisa njalo bathi isinqumo somthethwandaba lesi kasithinti ibandla labo. Sixoxele sikhulumele sikaMakhuphe uMnumzana Khalipani Phukeni.
As soon as the lockdown iphela uzobona nje sesigcwele ilizwe lonke sihlanganisa umhlangano sidumisela le extraordinary congress asiko confused siyakwazi into ekhulunywe yicourt i-judgment ka justice mishore iya isamile namhlanje
abanye njalo bathi unkosazana Khuphi kalasekelo oluningi olufana loluka mnumzana Chamisa uzavotelwa ngabantu abaningi ukuthi engenelisa ukuba ngumongameli
uChamisa zabe popular nje lokho elikhuluma ngaye popularity lengakhohle ukuthi he hijacked an institution eyamenza waba yilokhu ekhona give umama uKhuphi the same amount of money the same amount of institution that Chamisa had uzomangala into ozoyibona siyakwazi ukuthi inkokheli zikhula zibe popular njengenxa yethu ngemsebenzi wethu asikhethe abantu ngokuthi ba popular sikhethe abantu ngokuhamba ngezinqumo la ngeprogram yeMDCT ufuna ukuqhubeka ngomsebenzi abantu abasinikeza wona ukukhulula iZimbabwe ukulwela ukuthi abantu bonke babe nokudla etafuleni abantu kube namanzi kube nenhlala kahle nje eZimbabwe yumsebenzi weMDCT ukuthi sisuke saba distracted sekuliwa ngaphe politiki kuba ngukukhokhelayo siyaxolisa ukuthi omunye wethu usuke wathanda isikhundla kakhulu wasezama ukuthi asidistracte from umsebenzi wethu njengebandla kuqala ukuba yindaba yezikhundla
ibandla lakho lilawo yini amandla okumisa umsebenzi amalunga edalele parliamente awe MDC alliance na
i-alliance ihlanganisa ama-parties amaningi and isivumelane sethu sasekuthi asoze sikhontestane so ma ngabe umuntu umela recall urecallwa yiparty yakhe akulanto okuthiwa i-alliance eyiyo emileyo laphana erecola abantu uzothola ukuthi uBeta sikwazi then ukumrecola as MDCT angarecola i-PDP not MDCT kuthi kunama-members of parliament a-under thina i-MDCT kunama-members a-under PDP kunama-members a-under MDC ekhokhelwa nguprofessor uNcube so thina sile jurisdiction ngesilungu kulabo abangena under thina sikafikeke lapho uthile ubaba ukomiti ukuthi asikho lapho thina sifuna ukuqhubeka ngomsebenzi we-MDCT ukukhulula iZimbabwe yinto esihleli phezu kwayo
Umnumzana Khalipani Phukeni yisikhulumeli somkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khuphi ubexoxa lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asemise ukuthengiswa kotshwala elizweni lonke jikelele emizameni yokwehlukanisa abantu ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Iphephandaba linye lithi njalo izigulane ezidinga ukwelatshwa zivela emakhaya sezithwele nzima kobulawayo kulandela ukuvalwa kwengatsha zezibhedlela ezikhangelane lezigulane lezi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sabonani bakomthakazi mina uPeter Ngwenya emalopa ePlantree. Hayi umkhuhlane wona siwuchaphele impela sizihlalele nje emakhaya asisayi nasePlantree akusanyakazwa manje asinyakazi kakhulu ngoba sizihlale siyasaba nje ukuthi ungabhebhedeki lo mkhuhlane singahlangani nawo ngapha ePlantree kakhulu ngala ngikhona mina len ngomunye nje ohleli nje nengane zami onganyakaziyo kumelele nje ukuthi mhlawumbe kuzoboshaya lelo langa ukuthiwa hayi kunganyakazwa songathi uyaphela umkhuhlane ungathi singalalela sonke nini iZimbabwe yonke ke umkhuhlane lo unganabela iZimbabwe yonke ukuze nathi sithole ukuphepha ngoba asinama cabanga ukuthi asina izibhedlela ezifanelekileyo njengamanye amazwe njengabo South Africa nala amazwe aphesheya okushendala nyabona
salibonani bantu be-Studio 7 igama ulindiwe moyo ngikhuluma ngisendaweni e-Rustenburg e-North West hayi lo mkhuhlane badala uphathanga kahle abantu kuthula ukuthi ecwaka lapha esikhona ejaradeni esikilo akunamuntu abantu basemakhaya ngabona mangaphambanisi babili so kusho ukuthi lo mkhuhlane badala ngendlela obuye ngolaka ngakhona sesaba besaba nokubamba impompi umuyivula ufuna amanzi sisaba nokungena esambuzini ngoba wazi ngoba bathi lapho thathe khona lo mkhuhlane usalele hhayi badala kunzima kunzima ngiyandi ngamazwi ngoba kunzima sithala uvalo sifuleka ukukhuluma sithule sisezindlini asazi nokuthi kwenze njani but nabe sikhona kuthuli nje kuthe cwaka hayi indawo engaphithizeka
salibonani estudio 7 hayi minigama Mxolisi umfoka Mvundla dabuka eCholocho ezikolweni zeJwana nami ngithethe umlayezo ngalo mkhuhlane omemethekileyo kodwa ngithi abantu asithandazeni ngoba sesiphila ngomusa kaNkulunkulu isimo lesi sinzima esibhekane naso ikakhulu kithi amavenda ebantwini abathengisayo sithwele nzima kakhulu ngoba imisebenzi yethu isimi isimile kunzima kakhulu angazi ukuthi kungenziwa njani sungathi kungazanywa enye iplani ukuthi abantu sibe sivukela emsebenzini kodwa kuzame iplani ukuthi kuvikelwe njalo angazi ukuthi kungenziwa kanjani ngoba sizobulawa yindlala noma kuvalwe konje izinto zikhwele okwephrayizi ephezulu kakhulu emashopu siyakhala sengathi uhulumende engalethi iprayizi control izame ukulungisa iprayizi emashopu ngoba kunzima lesi simo esibhekane naso kodwa engizakuphinda njalo yokuthi abantu asikhulekeni siceleni kuNkulunkulu inkosi ezosikhokhelela ngoba sesiphila ngomusa wayo hhayi ngiyayithiya-ke lapho bantu basestudio angithi lizwile ngegama uMxolisi umfoka Vundla qhamuka eCholocho ezikholweni zeJwane
bathakazi be-studio 7 ngitshola kubalaleli emagumbini wonke umhlaba heyi mina basakazi my only worry isendaweni eyi-1 yazi ngike ngabheka emalangeni la into ebeisenzakala ngasemesina ubo-checkers nabo-shoprite ngitshela ubo-spa ongangokuthi itholi lonke ade lingakaphushwa ngumuntu kumbe seliphushwa ngumuntu belisanithayizwa kungelezandla bakusanithayize lawo nxa ungena baphinde bakusanithayize nxa usuphuma ngisho le tholi lelo ma usuliyekela engiyakikho lapha okuyikho okungenakungiphathi kahle okuyikho okungenza ngicasuka impela uma ubheka uthi izikotsho bangaka abantu abakotshozayo edrobheni bangaka abantu abakotshozayo emakhaya kambe ukhona yini osekwafika lalowo mqondo ukuthi kona akwazi ukusanithayiza le iphayiphi abayibambayo abazali bethu odadwethu labantwabethu ebekotshoza amanzi ukhona yini olelungelo kumbe osekwakucabanga khona ukuthi le iphayiphi kumele isanithayize kambe la mabhasi wona la alokhu esala ekhona ethwala ama-60 something sitha ama-70 something sitha kuvalwe ikhombi into ethola abantu abangu-14 into abantu abangu-16 kuyevunyezwa ibhasi into ethola abantu abayi-65 to 75 kuthiwe ngoba ichiphile kambe abantu sebezafela lelo igama lokuthi amabhasi achiphile suyafela lelo dola ngumbe uyethola leyo khorola ebhasini
yebo ku-City 7 linjani lo ngu-Mist Mhlanga Cloud Mhlanga lapho kobulawayo eyi asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lowo khona lobunzima esibhekane labo kakhulu indawo yamanzi lapho kobulawayo akulamanzi and lama-lockdown lawa khona kunzima kakhulu ukudla kakutholakali pupu yadula into zonke nje ziphomba ukuba matasa so sazi bakithi ukuthi kuzolunga
lavo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uthi uzaqhubeka uphathisa abantu abalambayo ngokudla ezwekazi le-Afrika lanxa inhlelo eziningi sezimiswe ngomkhuhlane we-coronavirus. olwela amalungelo ezisebenzi odumileyo kwele South Africa umnumzana Zwelinzima Vavi uthi usebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weMelika semelele ngabomvu imali yokumphathisa ukuzinakekela evela kuhulumende ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende kamongameli Donald Trump usungule isikhwama semali engange 2 trillion US dollars eza kwabelwa uZulu kanye lamabhizimusi. Sixoxelo somabhizimusi weZimbabwe ohlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzincube.
Khanya phakathi kwayena le i-2 trillion dollars thina njengama small businesses ethu i-$350 billion eyiyo ezagatshelwa kama small businesses. Kodwa njengoba ukwazi mnumzana Nkomo ukuthi ilizwe leMelika ilizwe likhulu kakhulu and njalo asikakwazi ukuthi imali leyi i-$350 billion izagatshwa njani. So ikwefi kumele leyo nje ukuthi sikwazi ukuthi kuzahamba njani. So uzathola nje ukuthi nje njengoba vele kula makampani amaningi lapha, thousands of companies in America, iyabe ingaso nje mali engakanani yokuthi izanceda lokhuyana sivile ukuthi booste ama-businesses. Ngoba uyabona ukuthi phela kukhulunywa ukuthi umkhuhlane lwe-coronavirus uzabe ukhona for a few more other months, maybe khonapho kuzoke fika wabona kubo August yabo, even umnyaka wonke uyabona. So sizabona ukuthi kuhamba njani khona.
Yona inkampani yakho yenzani kahle kahle?
Ikampani yami mina Nkomo kuthiwa iTrackify. iTrackify app ye information technology enceda kakhulu lapha eMelika ukukonnecta ama truck drivers lemsebenzi. So i-app yami iyo connector abantu abafuna ukuthi bethwalele izinto plus labo driver abala ma trucks wona lawo athwala ama products angabefuna ukuthi athwalwe. So nje ukuthi ekhaya khonapho amagonyeti lawo elwabona emgwaqweni anti abona abethwele impahla. So ama drivers amaningi abevuka edinga umsebenzi akwazi ukuthi ethole ngapha umsebenzi. So i-app yami yiyo e-connector amagonyet drivers wona lawa lemsebenzi, instead yokuthi uvuke ekuseni usithi Ndlovu Sibanda ye ungapha umsebenzi, hayi i-app yami ivele ihlala ilemsebenzi. So udriver wegonyet uphuma ukuvula kuphela i-app ebese ezikhethela kuphela ukuthi ufuna ukuthwala wuphi umthwalo. So kunjalo sivile nje ile GPS tracking system eyokuthi umthwalo wakho uyabukhangela uziye fika, sisiba le-electronic signature konke lamapikitsha lamavidiyo omthwalo wakho ukuthi ubone ukuthi umthwalo wakho ufike ngasikhathi bani. So i-technology engilayo le inceda kakhulu lapha eMelika.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esingusomabhizimusi njalo uhlala e-Indiana khonapha eMelika.
Dear ekusileni, you have been called upon because we are a stranded people. And because we are a highly at-risk people, the Mthwakazians. And that, uzinquluma ekusileni, umuzwa omkhulu kamdala, umdala wethu. Forgive us for letting you lie, I agree, since time in memoriam. The DNA of the Bulawayo community is togetherness, ubuntu kwaqa. Krugman called this period a corona coma, meaning the cash power is not as crucial as the heart and the spirit of ubuntu. Uzulu, umthwakazi, amahlabe zulu. Zakhamizi zakwaBulawayo, vukani lisukume, libone lijule emcabangweni. Uma kungenjalo, sofa siphele, okwempolompolo ziphadlwa lilanga. If I don't make sense now, it's a mess. Because coronavirus is coming and coming big time. Bulawayo, singazikhohlisi sihlobo zami, sithi bakhona bazosenzela. Intandane enhle ngumakhotho ngunina.
Imbongo enkulu uDesire Moyoxide. Ukuzigqiba ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selifike kusishiyagalolunye. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule uhlelo lokucela imali engange 2.2 billion US dollars eyokusebenzisa kunhlelo zokulwisana lendlala kanye le-coronavirus. Kwanele mtwakazi likumbule zikona eza kusihlwa mwa Fast 7 na olivalelisa yo Ngontunga Milinkomo.